Lokhu kuza ngemva kokwethulwa kwesiqondiso sikahulumende sokuvimba umsebenzi wabaphila ngokuthengisa esitaladeni ebabeka umlando wokubangela uqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela i-typhoid le-cholera. Eseze wabumba umanyano wekomidi yamalunga engatsha zakhe ezine ezibalisa olokwakhiwa kwamadolobha, olwezempilakahle, olwezemvelo kanye lolwamabhizimusi amancane. Abaphila ngokuthengisa abathi uhulumende kumele aqale alungise imbangela yemikhuhlane yesihudo se-cholera le-typhoid okungasimfihlo ukuba ibangelwa ngokungatholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo. Bathi kungasikuthanda kwakhe uZulu ukuphila ngokuthengisa esitaladeni efuqwa yisimo somnotho esibi esabangelwa yikwehluleka kwahulumende okubalisa ukwenqabela ukuvalwa kwamankampani, abantu beswela imisebenzi, indlela ezimbi zoqhuba ibhizimusi kanye lokungathembeki kwenkokheli kahulumende okulokhe kuqhubekela phambili sekukusibanga esibi. Emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe eMedia Center, umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda uthi vele kabayindawo
ngumbhedo njengazuku zonke, ngoba angiboni ukuthi umkhuhlane we-typhoid ungabe ubangelwe ngama-vendors. Ama-ministries achiyeneyo ayakwazi okwenze kwaze kwafika leso sigaba se-typhoid, bebekhangele, bebukele. Isiweji tutuma emalokitshini, isiweji tutuma kungela muntu oyikhontrolayo. Amanzi, abantu benatha amanzi angcolileyo angapurifywa muntu. I-service delivery vele eyamanzi imbi kakhulu kwele Zimbabwe.
Okukhona uMasibande ethi uhulumende kumele akaqale alungise udaba lokungathembeki oselubhahile kunkokheli kahulumende. Leyo mali echaphazwa mahlayana iqondiswe ekuqhubeni inhlelo ezihlose ukulondoloza impilo kaZulu weZimbabwe.
Njalo lakho khonokho ukuthi mina ngiyangizibuza ukuthi njengoba abantu besakha izindlu ezilama-bedroom angelakubalwa bengabakhokheli bakahulumende, amaphayiphu alokhu afakwa ngusmith bazawatshintsha nini awamanzi, njengoba amanzi kulilungelo labantu eliqakatheke kangaka eliphathelele lempilo zabantu. Okukhulu lapha i-typhoid lethwe yikunganakekelwa kwamanzi nokungananzelelwa kwekuhamba kwesuweji ikakhulu lapha eHarare.
Uthi aboqala zinuka amakhwapha uhulumende ehlukane lomkhuba wokumane agcona abanye lapho sekulenkinga okubalisa ukuqhamuka umkhuhlane wesihudo se-typhoid esesibulele abanengi elizweni.
Kazihlole engakahlola abantu, engakajikijeli ilitshe kuma-vendors, kaqala zikhangelena ohlala phakathi kwendlu yeglasi. Kunengi kakhulu okumele kuqondiswe nguhulumende. Kanti i-Ministry of Health yayingaphi ingaqondisa ukuthi ama-local authorities abuthe amabhini, ukuthi ama-local authorities balungise amasuweji adubukileyo, ukuthi indaba yamanzi iphathwe kuhle ngama-local authority. Why benga-advisanga, bengabonisanga omanisipala ukuthi kuqakathekile ukuthi amanzi abe clean lokuthi kungabi lesuweji emalokitshini?
Abenhlanganiso ezichiya bethi ukuxotsha lokuhlukumeza abaphila ngokuthengisa kungasoke kwaluqeda udubo lokuqhamuka kwemikhuhlane efana le-typhoid le-cholera ngoba kungaqali lamhla. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.